tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili.
Ngezikolo ngananzela bekubeka kathe uMongameli ukuthi kuzavula inxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga labhalayo. Konokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzela. Kodwa ke sisuke singantu asiyakusola ukuthi at what level asikathola ama-testing centers.
Amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhu esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele.
Lokhu besakhangi amadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba lobubelo. Njengoba uMongameli uPresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba loku thunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungisiswe.
Sizaxoxa loMnumzana Khalipani Phukeni webandla le-MDCT kanye lonkosazana Otilius Banda owayebika ejele wona lo umsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha. Esethula umbiko lonamuhla, uMongameli Mnangagwa uthe amaxoko abantu afana labasezinkonzweni lemichadweni belokhu bengavunyelwa kukanti le michova layo ayisoze ibuyele emigwaqweni ngaphandle kwaleyo eyenkampani yezupho kanye lamabhasi akhona. Izikolo zizavulwa ngamahlandla achiyeneyo kuqakathekiswa ababhala imhloliso. Lokhu kwenzakala inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 selifike kumachumi amane lambili, i-42 elizweni, njalo ababulewe ileli gcikwane belokhu bebane. UMongameli Mnangagwa uxwayise abantu ukuthi beqhubeke begqoka impahla yokuvala ubuso ama-masks njalo begeze lezandla. Lokhu kwenzakala idolobho lakoBulawayo lisithi abantu bazathola amanzi okwelanga elilodwa ngeviki kuphela ngenxa yokusilela kwawo lezinye ingxaki ezithile. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxa loMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, oqala ngombiko kaMongameli Mnangagwa.
Kunde sinanzele futhi ukuthi uhulumende uyakubeka ukuthi lanxa kuzathi kuvulwe amanye ama-sectors e-economy kayisiwo wonke aphonke uvula nje. Lezikolo ngananzela ubekubeka kathe uMongameli ukuthi kuzavula inxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga labhalayo awema-primary, secondary kanye laku-tertiary. Konokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzela. Kodwa ke sisuke singantu asiyakusola ukuthi ungananzela at what level asikathola ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe sibe kwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe batesta. Lanxa izikolo lezi zizathi zivule bekuyisiso sesothi ngathi umntwana wonke uzathi efika esikolo atestwe sibili kukhanya ukuthi lanxa engena eklasini hayi kaye kuthela abanye mbe lanxa sesuka esiya ebuyela ngekhaya kaye kuthela abanye ngoba sokungaba le ngozi yokuthi kungavula izikolo omunye umntwana oyedwa engabuyela lo mkhuhlane xa ungasatestwa ngakudla kube sokuthela abanye abantwana sokusasabalala izimuli zonke kugcwala iganga lonke. Nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele, sibize sikhangela ke kusigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siyeqansa. Ungakunanzela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokhu livalile. kuvule okuthize nje obumongamele kubekile ukuthi kuzavula ezinye inhlangothi ezithize kancane kancane khona kana siyakwemukela ngoba kungaphonga uvulo kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lo mkhuhlane kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu.
Siyabona ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi amanzi ehlupha edolobheni lakoBulawayo njalo asezavalwa okwesikhathi eside abantu bengawatholi.
Abahlali bakoBulawayo bese ngathi izakhamizi zakoBulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi. Kanti sisikhuluma nje iCouncil ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamathumi amabili lane singathi lilangeli lodwa phakathi kweviki. Kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla mbijana mbijana kungahlali isikhathi eside bengagezanga. Kodwa nxa sokusuke kwabanje ozokuvela sobala ukuthi asekugeza ke lezo zandla ngoba ukugeza izandla sokuyadlalisa amanzi. Amanzi la kumele ukuthi ungawakha ngomvulo walondoloza aze ayefika omunye umvulo. Umbunga wakha ngolwesibili walondoloza ukuze kuyefika olunye lwesibili. So kube abantu begeza izandla zokufana nokuthi badlalisa amanzi. Amafitshane ke sikutshoyo ukuthi i-City Council isifake abantu engcupheni enkulu kakhulu lanxa labo kungasiwo mandla abo kodwa ke siyakunanzela ukuthi uhlupho lwamanzi koBulawayo solufaka abantu enkathazweni enkulu kakhulu ngoba kade singaphuma ngiye phandle kuba nzima ukuthi ngingaphuma kabili kathathu ngilunguza nje phandle sokumele phela mphenduke ngigeza izandla kodwa ke akusenzeki khonoko. Khonokana kusuka kufaka abantu bakoBulawayo phakathi kodubo olukhulu kakhulu nxa sikhangela umkhuhlane lwesilawo we-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekoBulawayo. Amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhu esesibhedlela se-Parktown eHarare lapho ayilatshwa khona ngemva kokutholakala elimele njalo ehlukuluzekile. Amalunga la ayinkokheli yabatsha kuleli bandla abalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Abathathu laba abathi bahlukuluziwe ngendlela eziningi ezigoqela ukutshaywa. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele wethule umbiko namuhla isithi amapholisa ayenqaba ukunika abathathu laba impahla zabo ezibalisa imota labo makhalekhukhwini njalo bengakhweza lolu daba emthethwandaba. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubele umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Esikwazi ukuthi bakhanya bebelimele kakhulu njalo bephethwe ngendlela engandle ekubotshweni kwabo kumbe kuthunjeni kwabo ngalolo hlobo lokhu besakhange amadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba lobubelo njengoba umongameli upresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungiswe njalo ibandla likhangela liyaxwayisa litshela uhulumende ukuthi kangaqhubekeli phambili senza izinto ezifana lazenezi ngoba akusoze kulethe into enhlele izweni.
Yes, sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngalolu daba libona ingane amapholisa aluphatha ngemfanelo.
Sibona ngalo mapholisa aphakathi kobuzimo obukhulu ngoba lolu daba olwenziwe nguhulumende kukanti amapholisa lawo angaphansi kukahulumende kodwa amagqwetha abo laba labagqothe bandla akhangela ukuthi athola ukuthi kungaba yini engenziwa ngokusheshsha ukuthi labo abenze lokho babanjwe umthetho njalo babuye babanjwe nguZulu weZimbabwe ukuthi baziswe ukuthi izenzo zabo kazilihlanga njalo izenzo zabo zingaletha ubuzimo obukhulu. Abantu abenza imisebenzi emibi kanje kahle kahle kufanele bathathwe bahanjiswe emthethwandaba omkhulu waphansi owamalungelo abantu ofana le-International Criminal Court.
Lithini ngalokho ukuthi bethi amantombazana la ayazenzisa mhlawumbe bebengathunjwa?
Siyazi ukuthi phela ungakhuluma iqiniso sokuyinhlala yenza kubandla lezano PF siyazi ukuthi baqala ngokudubula abantu baqhambela amantu abantu amanga ngodaba lokuthathwa kombuso ngo-2017 sebebone ngani kuyabasiza kakhulu kodwa okuqhakathekileyo ukuthi uZulu weZimbabwe azukuthi akekho ngitsho lomuntu oyedwa emhlabeni jikelele okukholwayo lokho okukhulunywa ngamaqembu ezano azama ukutsha inje efihle umphini siyabona ukuthi abamela amazwe angaphetsheya amaningi baphumise imbiko besithi hayi okwenziwe ukutshaywa kwabantu abangomama abakwezombusazwe kuyinto embi kakhulu njalo kaqhubekele sisizwe kathi le-Afrika siya phambili ngoko khona oko kutshengisela ukuthi abantu abaningi kakhulu esingabathi ngama-ambassador ngesikhiwa ayaxwayisa kakhulu uhulumende weZimbabwe ukuthi akayekeli ukwenza lokho njalo ukuqamba amangako soze kumkhiphe ebuzimeni lobazangena kubo ngendaba yokuba iqhubekela phambili senza lokho njalo kuyaxwayisiswa kakhulu ukuthi lapho bathunywayo uhulumende ukuthi benze ihlazo elifana naleli bananzelele ukuthi uhulumende wabo ngezenzo zakhe amalanga akhe angabe esemalutshwani ngalolo hlobo labo bangagcina bezithola ngenye imini bebesebuzimeni obukhulu kakhulu obokuthonisiswa abacala amabi kangaka.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxelaye eseHarare. Obeyisiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Absalom Sikhosana akasekho. Umnumzana Sikhosana ubikwa itshone isibhedlela kobulawayo eseleminyaka engamachumi ayisikhombisa lani, i-71. Ezinye iziphathamandla zebandla leZanu PF zithi umnumzana Sikhosana ubethandeka njalo esebenza kuhle labanye.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlela
mshesho. Wezemaphandleni, imizi efika phose inkulungwane ezingamachumi amabili eGwanda, i-20,000, zibhekane lendlala enkulu njalo iziphathamandla zikahulumende zithi kuyadingeka ukuthi kwengezwe inani labathola ukudla okuvela kuhulumende ngoba ukuqhamuka lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kuzadala ukwanda kwalabo abadinga usizo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wokuhlolisisa ukuzimisela kwengatsha zikahulumende ekulwisaneni lalo mkhuhlane, umphathintambo wezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube ukhuthaze ugatsha lwe-social welfare ukuthi lwabele uZulu ukudla kulohlonzi kungela kubandlulula. Uncube uthi uke wavakatshela kuwa-20 eGwanda South lapho izakhamizi ebezikhala ngokuthi amabele eziwaholayo awonakele.
Besithi yena ukudla kwakulinywayo kunjani amabele abolini, so-ke besicela likukhorekthe khona lokho masinyana, bebekhala ngokubana amabele anjani awonakele. Basinikenini wonke umuntu as government, kasikhethi muntu ngabe uyiZanu PF ngabe uyi-MDC.
Ekhuluma emhlanganweni ofanayo unkosazana Sithandazile Bhebhe osebenza kugatsha le-social welfare uthi bazamile ukuthi kwengezwe ukudla okuphiwa abantu kusukela nyakenye kodwa kwehlula.
We did request for 615.3 metric tons which is around 13,026,000 engade sicela ukuthi zi-edelwe on the 9,000 lesiyifidayo so that we get to around 22,000 households. Sikhangele ukuthi i-situation that we are in, especially sikhangele indaba ze-COVID-19, abantu abaningi they've become vulnerable.
Amazwi akhasekelwa ngumnumzana Thulani Moyo, yena osebenza ofisini kaSikomichi.
Siyakwamukela ukudla kuyabuya loba nje tshengisela ufanaka kukwaneli kungani kulutshwana. Impuku ayisabuyi ngendlela esisuthisayo, ikakhulu ama-suppliers ethu aselesikhathi engasiphi impuku ngeyi ngumkoko lozaphalala.
Unkosazana Sazini Ndlovu isakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi bahlaselwe indlala embi kakhulu ngoba bengavunanga kuhle emasimini.
Siphila ngokuthola amacimbi, thina esenelisa ukugqwala amacimbi abangenelisanga hayi kuzima sikhangelele futhi lasenhleleni ezigolisayo siholisa abantu abadala social welfare hayi thina abatsha hayi kulobuzima siphila ngamacimbi sibe sintanisa yechukela ngempuphu ikwindlela esiphila ngayo.
Umnumzana Dennis Moyo uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana ikakhulu intengo yempuphu kulakho ukudala indlala.
Nanzela le ndaba yale corona le engenileyo emashopu ama-prizes izinto sebekhweza santandwa usela control ye-prizes. Nxa unganakana umuntu ongasebenziyo ezathenga impuphu i-10 kg nge-$250 and umuntu wakhona engela access ukuthi ahambe phandle ayedinga imali ebantwini especially abaswelayo hayi kunzima kakhulu ukuthi enxa sesikhangele ukuthi lezi dumo sezingaba khona.
Ukansila wenyandeni umnumzana Adam Bebe uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kumise ukusungulwa kwenhlelo zokulima ngokuthelezela esigabeni sakhe.
Kusiphazamisile sibili ngoba abantu abaningi ama-project asukama izingadi kade sile zingadi ezingu-6 ezifanele ukuthelwa nge-drip irrigation kusuke kwama.
Kusenjalo kolunye udaba soluthe izakhamizi emathiya ematshetsheni ziyimadolonzima imuli yakwesiphanda ikhala ezimathonsi ngemva kokubhutshelwa ngukhulu labazukulu bakhe ababili ukucatshangelwa ukuba bangabe befakele itshefu ekudleni. Sixoxelo khansila wematshetsheni umnumzana Stanford Kala othe bathithibele ngalezi sehlakalo.
Ukuviki zonke kubhubhe abantwana ababili laye uviki zonke wasebhubha izolo kodwa ukhanyisa ukuthi umkhuhlane ade osulesikhathi ongasungaba leviki kumbe ezimbili wabaqalisa kukhanya bayaqubuka bayabulaya izisu baqubuke. Abantwana ababhubhileyo omunye kuthiwe kule 8 years omunye uku-ECD njalo kuseselo banye futhi ababili okukhanya basesibhedlela. Sikakubambi kuhle ngoba laba kwezempilakahle besalindele ukuthi mhlawumbe bangacubungula kukhanya ukuthi kuyini sibili akukaphumi.
Abazukulu babekiwe lamhlanje uthi ukhulu yena ukhangelela ukuthi abeke kusasa. Ababili abasesibhedlela kubikwa besesimweni esibi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli somkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mphakathi ngelela abalaleli emakhaya.
Ya, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi amalungiselelo eCongress ahamba njani?
Amalungiselelo eCongress ahamba kahle kodwa angithi yazi ukuthi kula mask restrictions awe COVID-19. So leyo Congress izoyenzeka mangabe ama restrictions ezophakanyiswa. Kodwa ama restrictions mayengaphakanyiswanga, National Council last week ihlalile nge-Saturday yaqedisa ngesonto icelile ukuthi i-leadership ihambe court yocela ukuthi i-implementation of judgment that 3-month period okwakhulunywa ngayo i-court ukuthi iqale ngemva kokuphakanyiswa kwama-restriction. So kuzoya ukuthi inkantolo iyavuma noma kanjani, kodwa angiboni phela ukuthi bazothi abantu abangu-4,500 bahlangane kuzoba yini nge-COVID-19.
Ya, manje ungasitshela kulabo abakucele elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa bakhona yini abathi bazabuye?
Bakhona abathi bazobuya kodwa nje anti yazinto zepolitiki ukuthi abanye abantu bayakhuluma enye into ebusuku emini baphinde bakhuluma okunye. Kodwa njengoba sasithilo vele ekuqaleni ukuthi thina sesikhangele laba abahlonipha umthetho, laba abahlonipha umthetho le-judgment bazobuya impilo iqhubeke. abanye sizoqhubeka lokho esizama ukubabonisa ukuthi kuqhakatheke kanganani ukulandela umthetho. Angiyabona ukuthi laba bathi umthetho ongalandela kodwa yini baziregijima futhi besiya emakhoti. The very same nkantolo abayeyisayo bayidelele kodwa yaze begijima kuyo bafike bacela ukuthi hayisicela lisize kanje kanje. Kodwa akunjeleke ukuthi ma ungawuhlonipha umthetho or inkantolo kuzuphinde uye kuyo futhi u-expect ukuthi laba abarestrictwa i-judgment yakho bayenze njani bona bayihloniphile i-judgment bona bangayihloniphi i-judgment yakhe nestu.
Bengayenela yini ukuthi libe lo mhlangano ozaphumelela?
Umhlangano ozophumelela msakazi, nginokuyikhuluma le nto ngizoyiphinda la. Ake sithi bawu-3 nje kuphela abalalela i-judgment njalo abafuna ukuyilandela. Bona aba abantu bongu-3 bayakwazi ukubamba umhlangano opheleleyo.
Kulo daba lolu olwemali emele iphiwe amabandla ezombusazo, udaba lolu luhamba njani kwakathesi? Ngoba sasizwe kuthiwa kungani kulokudonselana.
Yebo, angithi basuka baya enkantolo njengoba ngitsho ukuthi inkantolo yathi ikhuphe umthetho othi bona ba-wrong. Baze bethi abakusebenzi bona abakulandela amankantolo ikhethwe izanu kwatheni kwathini. Kodwa basuka futhi baya kuyo yale nkantolo abathi ikhethiwe. Maye sikhupha i-judgment evumelana labo, hayi sebejabula ayisakhethwanga. Ma thina siwina kuthiwa thina sinodwa izanu. Bona ma bewina angazi kumbe bona bakhuluma into eyiyo abayenzayo. Maybe bona ma besiye enkantolo badize i-function yezanu bancedise angazi. So babanikaza okubizwa provisional order. Which provisional order kumele ukuthi within 10 days ke sithale nje ke then bese kusiya ecoxwa khona le court kubona ukuthi uhamba kanjani. So sifakile lati application yethu ke ukuthi ngoba bebenga-interdictanga thina bebestophe i-government, i-minister of finance ne-minister of justice. So ngoba nathi siyathintela lapho ke sesitshelile i-court ukuthi lathi siyacela ukuba i-part of it, ngesilungu babiza bethi i-joiner. So sithe
ngathi sifuna ukuba
i-part of that proceeding.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalalele.
Hayi, ngiyabonga msakazi, abalalele emakhaya. Ngiyabonga msakazi.
Hayi, lathi sibonge. Lo ke bekungumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT, unkosazana Thokozani Khuphe, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane namuhla sixoxa lo nkosikazi Othilia Sibanda osanda ukuphuma ejele yekhami leChikurubi Maximum Prisons lapho ayebhike okwenyanga eziyisithupha. Usamelele ukuthi icala aletheswayo labanye bakhe abagoqela umnumzana Josephat Mzacangulube licutshungulwe kutsha umthethwandaba waphezulu. Uqala ngokusitshela ngendlela ayehlezi ngayo ekhami.
Ikhami isikhathi sangibona besilochuku ngoba lokudla elikudlayo liyabe likuphekelwa ngabantu abangobaba. Kuyabe kungela mafutha, vele le mbhida yangkhona iganyuliwe. Lokuhlala nje liyethukile ngoba kulokutshaywa thizi ekhami. Kwesinye isikhathi kulalokhu abakwenza kuthiwa yi-collective punishment, lisho ukuthi litshaye lonke. Kodwa ungathola omunye laye akwanisa ukutshaya bonabo abayibo ababe bephambanisa.
Ukudla, ukugeza, lesikhathi esiningi nje wawutshona usenzani?
Nabe sibalwa njengabantu labanavela abangela mvumo yokuthi uphume nje phandle ubone ilanga. So bekuyikusebenzela emahofisini ngisasekhaya. Amanzi kama okugeza hayi akhona. Nxa izihlobo zakho zitheza kuphathela isepa konke hayi uyakuyenelisa ukuthi ugeze ngesikhathi ofuna ngaso, uwatshe iyunifomu yakho kodwa wona evele ngikho amayunifomu. Iphiwa ibe enye inyanga khona iyabe idabukile. Ukudla ekami iporiji liyabuya lebe lingelathukela, kwesinye isikhathi liyabe lingamanzi manzi. Okwesitshebo vele kudliwa ispinishi nsuku zonke nje emini, ntambama ngamachansi, iphinzi zibe ziziqhathele emanzini zaphuma.
Wasuka sokutheni eKhami ususiya eChikurupi, njalo kwakunjani khona ngale?
Ngapho ngiphiwa 5 minutes yokupheka into zami izulu lishina. Ngathi ngiyabuza isizathu, u-officer in charge wanjela wathi akula sizathu, i-procedure njele bayakwenza emajeni uku-transfer abantu. Ukusuka kwami kwakubuhlungu kakhulu. Abanye engasuka nabo babephiwa ithuba, banala betsheliwe ukuthi banjani bayahamba, nethuba nje lokuthi ngilungise izinto zami lokuthi ngigeze ngalincitshwa lonke ithuba leli.
Kodwa khona eChikurupi kwakunjani?
Indawo liyana elamanzi kakhulu ebantwini abomama. Kuba nzima ngoba umama umuntu okumele ehlale egezi. Lanxa esefika esikhathini ukuthi angene esikhathini kuyamele uhlale uthole amanzi. Kodwa-ke ngokwesiphatho kuchiyeni la ngapha eKami, iChikurupi nganile siphatho esingcono kakhulu. Njalo abasehlukanisi kangako ngokuthi wena ugwetshelweni. Iyasebenza nje okufana naye nxa kungathwaliyo engadini, njalo liyabe lilima ukudla kwenelizwa kuhle. Khona bezinkonzo labanye nje ababuya besiza ukuthi nxa usezinsukwini ungelakho, ukusenelisa ukuthi ungaye ekliniki nsuku zonke uphiwa amaphedi amabili. Lesepa nxa ithe yabuya liyabizwa liqunyelwe nje lonke ngokulinganayo.
Kwakunjani ukuhlala labanye ababotshiweyo? Kumbe wawungesabela ukuthi mhlawumbe uvalelwe lezigelekeqe?
Ngihlala labantu ababizwa kuthiwa ngama-D-class, ababebizwa kuthiwa balamacakhulu kakhulu. Nami bengifakwa khonapho. Ngaphiwa 7 years, ngakhitshelwa 1, ngasala ngile 6. Ngahamba layo, ngafika ngale Chikurupi bangikhiphela futhi ezinye i-2, kwathiwa ngikhitshelwa futhi enye i-130. Bona babe bekhangela indlela wayabe uziphatha ngayo usejeni.
Abanye elalibotshwe lonke lalibonana yini?
Ngagcina sebese-central besusiwe eChikurupi. So ukubonana vele besingenelisi ukubonana le ukuthi ngibe kwazi lapha abakhona baphilile umba baphilanga. Lakathesi vele lanxa ngihleli lokhu kungilimaza emphefumulweni ngoba icala lami alizange liphathwe ngemfanelo nangendlela elathethwa ngayo. Kwakumgceke nje ukuthi sijeziselwa izenzo, singabe sihlele kwezohlangothi lezomba ngazo kuphela.
Bekunjani manje ukubuyela njalo ekhaya njengomuntu ongumama obengekho emzini wakhe? Bebephila njani?
Bekubathukuluza kakhulu ngobantwana ngabantu engabatholanga besendlini, sebethethwa abanye ngokukhulu logogo bezama ukuthi umkami laye engabi le mlando eminingi yokuzombona yokugijima lamagqwetha bezama ukulungisa amaphepha. Akuzange kube lula lakhonokho ukuthi ufika uthole ukuthi izihlobo zonke ziyakhala sebuhlungwini ukuthi kambe shuwa usuze waphuma ngoba le minyaka le ababeyizile ibahlukumeza. Lokuthi nje uqala impilo usuke wasuka kwezinyanga eziyisithupha ongekho emzini wakho njengomuntu ongumama. Asonto elude.
Kodwa kathesi uzwa njani? Ungabe ulezinyalo njalo awuhlukuluzwa?
Okokuhlukumezwa andihlukumezanga, khonokho nje ukuthi sanethwa kakhulu lizulu okudlula amahola ayisithupha sisemoteni sisiyafika eHarare. Lokufika ngasebenza nzima engadini ngivele ngiwumuntu olemthungo eminingi, khanya kwandimazithuka. So yizo izinyalo engingathi okwakathesi ngilazo. Umuntu okade ehlala khona ngaleso sibhedlela njalo nje.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Otilia Sibanda osanda ukuphuma ejele leKami leChikurupi Maximum Prison.
Ukuziphetha izanamhlanje nanzi ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili. Amalunga ebandla le-MDC abikwa abethunjiwe njalo atholakale izolo alokhu esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.